Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe kodwa nxa engene kuleli esebenzisa ipassport yeziphathamandla zikahulumende iyamvikela ekuthini abotshwe.
Unkosikazi Grace Mugabe obemele aye emthethwandaba weSouth Africa phezu kwecala lokutshaya osakhulayo kasayanga.
Father Pascal Levin, in recognition of his sterling contribution to the liberation.
Father Pascal Levin, unikezwa lesi sicoco nje, ubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi.
UZulu eHarare umanyene labanye ilizwe lonke kunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. Uhulumende wethula umbiko oveza ukuthi ulesikweleti sezigidi ezingamakhulu amane zamadola i$400 million kubomunisipala beZimbabwe yonke ejikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Grace Mugabe, umkamongameli weZimbabwe obemele aye emthethwandaba lamhlanje phezu kwecala aletheswayo lokutshaya omnye osakhulayo owesifazana ngemva kokumthola elabantwa bakhe lapha abahlala khona ehoteleni eSandton eJohannesburg kasayanga. UBenedict Nhlapo uthi ukuthukuthela okwenziwe ngabantu beSouth Africa ukutholakala kokuthi imbiko kahulumende ebithe usezinikele emapholiseni njalo uzamiswa phambi komthethwandaba ibingeyamanga.
Umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa kweleSouth Africa uMnumzana Fikile Mbalula utshela bezindaba ukuthi inkosikazi Grace Mugabe usevumile ukuthi uzazinikele emapholiseni abesevela emthethwandaba ngecala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels.
Not under arrest because she cooperates and handed herself over to the police.
Ngasabotshwanga ngoba uhle wazinikela emapholiseni. Lokho yikho okwenze ukuthi kungasadingeki ukuthi amapholisa ayembopha.
Ngemva kokuvela kwembiko ephikisanayo ukuthi unkosikazi Mugabe uzamiswa kuphi umthethwandaba, kuye kwavela omunye umbiko othi usehlulekile ukuziletha emapholiseni kodwa wakhetha ukuthi amagqoda akhe akhulumisane lamapholisa. Lokhu kulethe ukuthukuthela kakhulu ngemva kokuthi imbiko yokuthi usezinikele emapholiseni yethu lo umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa. Kodwa ngaphambilini uMnumzana Mbalula ubekubeke kwacaca ukuthi kungaba lohlupho ukubopha unkosikazi Mugabe.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe kodwa nxa engene kuleli esebenzisa ipassport yeziphathamandla zikahulumende iyamvikela ekuthini abotshwe. Kodwa ke lokhu akusho ukuthi angeke abotshwe, kuyeneliseka ukuthi abotshwe.
Kodwa ke izingcitshi zomthetho zithe akulanto evimbela ukubotshwa kwankosikazi Mugabe njengoba engezanga ngomsebenzi kwele South Africa. Ekhuluma labezindaba unkosazana Gabriela Angels uthe unkosikazi Mugabe umbhaxabule kabuhlungu ngesikhathi ethola yena labangane bakhe belabantwana bakhe abangabafana abahlala eJohannesburg ngesonto ntambama.
Assaulted by Grace Mugabe in the hotel.
Ngichayo unkosikazi Grace Mugabe mina labangani bami ehoteleni kanti abalindi bakhe bebemile bebukele. Bengingazi ukuthi lumama ongichayayo ngubani. Bengingazi ukuthi uBella Mine indodana kaMongameli Mugabe. Ngize ngabakwazi lokhu sengitshelwa ngonogada sengiphumile ehoteleni.
Owesifazana lo uthi unkosikazi Mugabe ubemchaya ngentambo yamagetsi. Wasebenzisa ikhanda lalintambo elensimbi wamchaya wamdabula esiphaqeni waba lamanye amanxeba esiphundu. uthi konke lokho kusenzakala abantwana bakankosikazi Mgabe bathe bebona unina engena baphuma babaleka kanti abalindi bakankosikazi Mgabe abalitshumi bebemi bebukele. Unkosazana Angels uthi akakwazi ukuthi ubejayelwani.
There's a few tweets going around saying that I'm dating one of the Mugabe brothers. I am not.
Kula mahunga hunga athi ngikhombe omunye wamadodana kamongameli Mugabe. Lokhu ngamanga. Okwesibili ukuthi angisuye uMahoja. Bengikule ihotela ngemva kokunxuswa umngane wami ukuthi sizokwejisa. Ngase ngisiza labangane bami ababili. Lokhu kungakwenzakali. Amadodana kaMgabe abevele engekho kule indlu yehotela ebesikiyo labangane bami.
Lesi senzo sikaNkosikazi Mgabe sesolo kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Sikhanyisiwe Khumalo uthi kufanele abhekane lomthetho.
Into enziwe ngumama wethu uGrace Mgabe ayilunganga neze. Kumele vele ukuthi abhekane lengalo yomthetho. Usifundisani thina, ufundisani abantwana. Usehlisile isithunzi seZimbabwe kakhulu.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Lindwe Sithole uthi lesi senzo asikhangelelwanga kumama wesizwe.
Umama uGrace Mgabe uphambanise kakhulu. Bekufanele yena akhulume kahle labantwana laba, ababonise kahle njengomzali. Ikakhulu futhi akuyona ingane yakhe, futhi akuyona ingane yasezweni lakhe.
Usenjalo kubikwa amadodana omabili kamongameli Mgabe esephinda xotshwa weteleni emva kwesenzo sikankosikazi Mgabe. Kukanti amapholisa abelokhu endimimbili ngokuthi unkosikazi Mgabe uzabotshwa na lokuthi uzamiswa yini emthethwandaba ngecala leli. Lobanje bengakabili umbiko oyethulwe ofisi kamongameli Mgabe ngalolu daba. Umbiko oyethulwe ekhelini yeTwitter yeZANU-PF uthi unkosikazi Mgabe uhlaselwe unkosazana Angels kodwa bengethuki ngoba uphephile. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Kunjalo nje amabandla aphikisayo abalisa ele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai ethule imbiko lamhla esola kakhulu unkosikazi Mugabe esithi wenze ihlazo elikhulu. Amabandla la athi njengaye wonke umsolwa kumele unkosikazi Mugabe abotshwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councilor we MDCT kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube.
Ukuqala ngithanda ukuthi khona abantu bezele bekwazimhlophe ukuthi iminyaka emibili edlulileyo uGrace ubeziza amadoda amadala angominista lapho eZimbabwe ngamabizo ebakhombene ngamine izithini yokugcina kumnankagwa noTaramba. So uGrace kuyakhanya ukuthi ngasomama mpela. Khanyela manje usukelana lomntwana abantu khona le eSouth Africa embhaqavule. Unika sizithabani emazweni angaphandle nabantu beZimbabwe. Njalo akusimangalisi ukuthi kabuthanga ngokuvele eyisidila mkhuba engumuntu nje ophonga ukusebenzisa imali ukuthelela zonke indawo. Mhlawumbe ngabe khona omunye osebanzisi ukuzama ukuavoid ukuthi abothe ngoba vele njengumuntu yena onganaki imithetho.
Njengabasakhulayo siphatho bani elisikhangeleleyo emuntwini osesimeni sikamongameli ofana lo nkosikazi Mgabe?
Uyazi kuyasihlukuluza kakhulu ngoba size sikhumbula mpela umama uSali, size sikhumbule lo mama uJohana Mafuyane abasiyayo ngoba babezele besinakekela bebonakala besenza inhlelo zokukhuthaza ulutho ukubana likhulu. Kambe khangela luntombazana otshayiweyo nguntombazana ophila ngokuzivukisa abadi kumodela. Nxa usumgqaphisayo yona fesi leyo aphila ngayo ukuze aziphilise, wena ungumama yena lapha akhangelele khona umntwana ukubana awondliwe khona yophephelayo. Ngoba thine sikukhangeleyo ukuthi yebo ye ubaba ungaba lodlame ubaba ebe ngumuntu ololaka kodwa nxa sisesikhala sisuka kubaba kumele siye kumama. Manje ke nanga umama wesizwe nxa ezayachaya abantwana bakomaselwane uthina kithi lapha eZimbabwe siyasidengisa mhlophe ukuthi sikhala kangaka sithi umgabo uchaya abantu kade vele uthunywa ngumama. So thina sidanile ngoba hheyi uyasidengisa mpela umbala wakhe umama lo.
Ngezinye indlela uthi zimbila zantabanye ubaba lo mama kudaba lodlakela kumbe ubaba ungcono?
Ndingathi zimbila zantabanye ubaba lo mama kodwa ubaba abuye abe ngconywana ngoba ubaba ngatshaya phandle kwelizwe utshaya bakhe noma kungakude nje ukutshaya bakhe sila kulunganga kodwa umama usehambe uthuma athi kuyatshaya umakhelwane.
Alo ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila webandla le-MDCT kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu weZimbabwe lamhlanje unanze usuku lokuqhakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. EHarare lapho obekulombuthano omkhulu uMongameli Robert Mugabe unikeze isicoco senhlonipho eseRoyal Order of Monumentapa Award kumuyi uFather Pascal Slevin owe Order of the Franciscan Mission embonga imisebenzi yokuphathisa empini yenkululeko. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzuluba ngumsindo wokujabulela ukufika kwaMongameli Robert Mugabe enkundleni yeNational Sports Stadium lapho aqale khona ngokuhlola abakubutho befolilekiyo ehamba ngemota yebutho. Kulezi nsuku usengena enkundleni ngemota yakhe yeZimwani aze afike kuleyo angena kiyo ukubhoda ehlola abakubutho laba, hathi lokho ayekwenza eminyakeni yangemuva esazizwa lapho ayengena ezihambela esukela esangweni elikhulu aze ayefika lapho kumele ame khona. UMongameli Mugabe uchaza umuyi uFather Slevin njengomuntu owayezinikele ukusebenzisana labensundu ngaleso sikhathi ababencindezelwa ngumbuso wabelungu kwabangela ukuxotshwa kwakhe elizweni ebuyiselwa kibo e-Ireland.
Father Pascal Slevin, in recognition of his sterling contribution to the liberation.
UFather Pascal Slevin unikezwa lesi sicoco nje kubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko kanye lehlandla alidlalayo kwezentuthuko yelizwe leZimbabwe.
Kodwa abakhulumisane lalo msakazo okubalisa umnumzana Jeffrey Moyo bachaze inyathelo likaMugabe ukunikeza lesi sicoco emuntwini wezokholo njengendlela yokuzilungiselela uhambo lwakhe lapho esengasawuhambi lumhlaba.
Kumele libone ukuthi uMugabe vele segugile, usekhulile, njalo njengomuntu vele ukhonza kuRoman Catholic Church ufuna ukulungisela ubudlelwano bakhe nibandla le church yakhe iRoman Catholic, ngoba abantu abagugileyo okusalayo yikufa. So kumele ube labantu abazamngcwaba phela manxa esifile. So uMugabe vele yenza ngenye indlela futhi yenza ifavor kuchurch yakhe.
Umoya uthi kungelani le misebenzi kamuyi okwenziwe ngumongameli kodwa kuphathelane laye kanye lemuli yakhe.
Ukuthi uMugabe uyenzele yena kuphela, singakhuluma amanga lapha. UMugabe uyazenzela yena ukulungisa ubudlelwano bakhe lenkonzo yakhe. Kumele libe kwazi ukuthi iRoman Catholic yakhe yayenza ama-findings ayo ngokubulawa kwabantu emadebhelelendi ama 20,000 ababulawa ngigukura hundi phansi kwehulumende ikaRobert Mugabe. Njalo Mugabe sibona ukuthi yena segugile, ukufa kungabuya any skathi any time, inkonzo yakhe kumele imungcwabe. So uyadinga ubudlelwano lenkonzo yakhe.
Kube lezehlakalo ezimbalwa okubalisa esokwehluleka komunye wabekade bendizele enkundleni le, wehluleka ukwehla kuhle wayawela endaweni ezakhiwe ngesamende okuhlala abantu kusoba lokuba ulimele njengoba ekhitshwe enkundleni ngesiphangiphangi ethwelwe imota ethwala abagulayo iambulance. Ngaphambilini kuke kwawa njalo elinye lamasosha e-Air Force elikade lifolile enkundleni ngesikhathi uMongameli Mugabe esethula umbiko wakhe. UZulu kakhulukazi abesifazane babelokujabula okukhulu lapho omunye wabandize kule nkundla owesifazane uFlight Sergeant Tracy Munodawafa enze izimanga wehla kungela dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo lamuhla olwe Live Talk, uhlelo lwabatsha lwe The Connection, sixoxa ngezenzo zikankosikazi Grace Mugabe obikwa ebhaxabule intombazana esakhulayo eSouth Africa ngemva kokuyithola ehoteleni ilendodana zakhe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 0826 50 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi kisikhangele sivela kwamanye amazwe. Udubo lokusilela kokudla emhlubulweni wamazwe agoqela ele Somalia, Ethiopia, lele Ethiopia lubikwa solusiba lukhulu ngamandla lusenza abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-700,000 babe sengozini yokubulawa yindlala. Abantu abangamakhulu amathathu, i-300 babikwa sebefile engozini yokukhululwa lokugqitshelwa ludaka esigodlweni se-Sierra Leone, i-Freetown, ngemva kokuna kwezulu eliningi kakhulu ngempelasonto. Uhulumende usethule imbiko etshengisa ukuthi ulesikhwelede esifika amadola ngamakhulu amane, i-$400 million, kubomanisipala bonke elizweni jikelele. Ilizwe lilabomanisipala abafika phose ikhulu, i-92. Lokhu kubikwa kubangela ukuthi omanisipala behluleke ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. UZulu yena othwele nzima ngokuselakala kwemali lemisebenzi, laye ulezikwelede zikamanisipala eziningi kakhulu okwenza imisebenzi kamanisipala efana lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo engela magodi kunye lokulahlwa kwezibi kube nzima. Sixoxelo kansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo othi uhulumende nguye owenza kungabi lula ukuthi umanisipala aqhube inhlelo zakhe.
Njengoba nikwazi ukuthi khona savela sakukhuluma laphana besulesimali zabesikweleti ezazilabantu ukuthi khona ikansili lanabantu abalamali, kwavela kwaqalisela khona phayana amakansili zaqala yena mali iviniseni. Uthe sokunjalo-ke yona ikansili yayinezikweleti nabantu, abantu labayana abazange bathiwa khonani ikansili yayisela sikweleti seni yasala ikuredi. So kathesi abantu sebekele ukubhadala layo, uhulumende kuyonezikwelede ezinkulu ukudlula abanye bonke. Bangabona ukuthi kona bona yibo balezikwelede abagadali, sebesithi kuthiwa khona hayi sesesula izikwelede ngoba bebefuna ukubona kwasefe bona. So into abayiyenzayo lapha kumgqeke abantu eZimbabwe kufuze bakubone khonoko ukuthi kona sidila la mathothi lapha, abantu abangafuni ukuthi athi i-responsibility ukuthi kona ibona yibo ababulala ama-local authority. Kuvele akula mntu abangamblema, amapotholo agcwele konke, asomlando kabani, umlando kakhulumeni.
Lizakhamizi lazo ziyehluleka ukubhadala, lokhu kungalakho kusengezelela na udubo lokusilela kwemali zenhlelo zama-municipality?
Abantu nje, abantu makhaza bayafuna ukuthi bona babhadale, kodwa-ke bayabhadala imali yakhona bayayithatha ngaphi? Ama-industry abantu angabasebenzi nazihlalele abantu ezindlini, oyabe nayo imali yona leyo esebenzile ukuthi khona usebenzi ayikho, uyayithatha ngaphi? Akulalapho ayayithatha khona. Abantu ngaze bafuna ukubhadala kufina ngusebenzi ngoba abanayo imali yakhona. Ama-pensioners wes abanda umuntu uma ephiwa $25 sezona isipeledi ye-monthly cost yakhona iyi-$34 akusebenzi hlutho. Uhulumende uvele sezehlulekile okuningi, singakhuluma sithini kodwa kusemgceke ukuthi khona uhulumende sehlulekile kuphela nje. Abantu ngaze bafuna ukubhadala imali yakhona, kayikho. Uyabhadala umuntu uyayithatha ngaphi? Industry yonke ivalile, ama-graduate ayatekisa ama-juicecard akula, ama-doctors ayatekisa ama-juicecard. So akula lapho abangayithola khona abantu. Sizaba lokho siphakathi kodubo lonolu size sibone ukuthi khona uhulumende lowo uyakuhambisa kanjani.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo, kansela wedolobho leHarare, wekhuluma ecingweni le-Studio 7 okhona le eHarare. Lokhu sikudaba lunye. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uhulumende nguye owehluleka ukuvuselela umnotho welizwe okubangela ukuthi abantu behluleke ukuhlawula imali kamanisipala.
Vele into yakhona phela ibambene lo mnotho welizwe ngoba sihlala sikhuluma nje sokunjonge sithi thina i-industry nxa ifile. Ngoba abantu be-industry ama-business persons e-industry lama-companies yeba bavama ukuvama ukubhadala imali eziningi ezama-rate ngoba ama-properties abo angathi ayadula. Umuntu kazana nje kathi sivele kanamsebenzi kuyatshengisela nje ukuthi umumo wolizwe kawumanga kuhle lo babona bekhuluma abantu bezanupf esithi umumo ome kahle so sekutshengisela vele ukuthi uhulumende laye vele imali enilutshwane ayizuzayo iyabe isibhadala izisebenzi sibe ngasabhadala izikwele so uqondane khonokho nje njengo-institute akulungisise umnotho welizwe yikho izinto zibe kahle ngoba uhulumende laye kazama ukuthi angadlalisa imali belokhu bebhotabhota emazweni omgabe bedlala izimali bekhiphe izimali amaweni $1 billion ama-university angenamsebenzi kulungisiswe izikwele zama-council
manje udubo lona lolu olokusilela kwemali nxa lungaqhubeka lunjalo ubona ungani kuzawonakala njani amadolobho
lelo liqiniso ngoba kade sivele emadolobheni sonjengama-reserve ngoba ezinye indawo azila manzi nxa kungela magedi vele abantu bathwala inkuni kuzatshengisela ukuthi nxa ama-council esesesiwe ukuthi azizi imali ama-services imigwaqo izabe lokhu ibhilizeka kusokusiba le mikhuhlane eminingi ngoba amanzi nxa emalutshwane imikhuhlane iba mningi kakhulu khona lo kuhlanzeka nje kwamadolobha vele kuyatshengisela ukuthi nxa vele nxa yikhonapha e-Harare ukuhlanzeka kwe-Harare kuthene lokuhlanzeka engikubonayo e-Washington be-Berlin ngoba amanzi ngapha amanzi vele kuyahlelela amanzi so kwenza ukuthi impilo yabantu umumo wempilo yabantu uphambanisheke ngokuswelekala kwezimali ezingena kukhansi
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Indlala lokusilela kwamanzi ludubo olukhulu olubhekane lezakhamizi zeBrunaberg eMatabeleland South kodwa ukungabi lesithupha kanye lephepha lokuzalwa luhlupho olwedlula indlala lokusilela kwamanzi kulumango okunengasikuzweni kunompumelelo moyo eseBrunaberg.
Bekhuluma ngemva komhlangano oqoqwe libandla lezaphu emavinkilini eBrunaberg, izakhamizi zesiqintini semangwe zithi indlala lokusilela kwamanzi bayakubona kodwa ukungabi lezithupha kanye lama-birth certificate kubenza bazibone bengasobantu ngoba kungelanto abayenelisa ukuyenza empilweni. Osakhulayo u-Honestine Leah osuka komaninji uthe kalasithupha le-birth certificate abazali bakhe babhubha njalo abantu abangaba ngabafakazi bokuthi athole lezo ncwadi bakude.
Iproblemu endayo nge-birth ngesithupha kodwa amanye amaphepha akhona ngafile afana lama-death certificate akababa lo mama kwanile but sekunzima ukuthi ngithole abafakazi ngoba abadala babe seGoli kungelo ngamfakazi.
Umlisa wengulubeni umnumzana Peter Chuma uthe kunzima ukuthathela abantwana incwadi zokuzalwa ecela uhulumende ukuba angenele.
Akula muntu akwatshontsha umuntu kulo nina usesiwatshona kulo yise unina siwatshona kanti uncedo luyekile ngapha ukuthi umuntu enikwe ngoba akula muntu esake sazokutaka ukuthi utshontshele utshontshe umntwana. Manje uthi ukuthi umuntu usethwele nzima uyagada imali kayikho engumuntu lwano ogada esiya ngeengwizi kumbe eplumtree.
Isakhamuzi seBrunaberg unkosazana Jerita Dube uthi kunzima ukuthola ubufakazi uma uthe wafelwa njalo le mali iluhlupho ukuthi abantu beye eplumtree ukuyathatha incwadi zokuzalwa.
Kuba nzima ukuthi uthole abafakazi uma kukuthi abazali batshona befaka umntwana esasemncane ngoba lezo zimali zokuthi uhambe ugadise labo bantu yobathatha khatshana kunzima lobu fakazi bakhona busiba nzima ukuthi uqala ngaphi uyongenaphi.
Unkosikazi Regina Gumede uthe usasemutsha kodwa ulohlupho lokutholela umntwana amzala eGoli incwadi yokuzalwa ethi lalapho besiya ekuvoteni abantwana baza kwehluleka ukubhalisa ukuvota.
Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi abe le certificate njalo ekukhuleni kwakhe kwenza ukuthi akwanise ukuvota. Abanye ngikhuluma ngabakhulileyo njengamanje kuzanywa ukuthi fanele siye kumavoti kumnyaka ozayo abange bakuthole ukuvota ngoba kuzithola lezo ncwadi kulobunzima.
Unompilo Sibanda ucele uhulumende ukuba ananzelele ukuba iningi labantwana abafelwa ngabazali abanancwadi zokuzalwa.
mina esayidini lami ama-birth certificate sibilingi layo, kodwa ngikhalela abantwana bakamama bafelwa ngunina loyise kabala gogo. So ama-birth certificate kuyahlupha kakhulu, ukuthi lingasincedisa kakhulu kubana la abantwana banjalo abangalaba abayizintandane kakhulu. Loba abangasozintandane bakhona abanye abaloko behanjwa behamba besiyakhona bethatha izithupha zingala makhanda, uluze izimali ekusendlani ntambama. Besifuna ukuthi ngabe liyasincedisa ukuthi babuye eduzane lapho esikhona ukuthi sizothatha ama-birth certificate lezithupha, njengobana uhlelo lokubana sifanele sivote lube khona kade seduzane.
Umnumzana Talent Ndebele uthe laba abazalelwa eGoli balobunzima obukhulu.
Abanye abantwana bazalwa khonapha eZimbabwe bazalwa esibhedlela zakibo khona eBronaburg, kodwa abazali babo bahle basuka bengathatha ama-birth certificate bahamba baye eGoli iminyaka leminyaka, kodwa sebeze bakhula sebe labo 18 years bela ama-birth certificate. Laba bantwana sebedinga ama-birth certificate, kodwa uma besiyazama kodwa wona abazali bebuya kodwa ogogo bakhona.
Uhlupho lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha ludubo olukhulu eBronaburg. Iningi labantu lithi kuzaba lukhuni ukuphatheka kuhlelo lokubhalisa ukuvota kanye lokuvota. Ngimele iStudio 7 iseBronaburg, ngingunompumelelo Moyo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leSouth Sudan kalizake libe lokuthula njengoba kwaqalisa impi yomvukela lisanda kuthola uzibuse. Abantu abaningi okumangalisayo sebafa kulelo lizwe, kuthi ke abedlula izigidi ezine 4 million babalika emizini yabo. Lokhu sokwenze ukuthi ilizwe leli libe leziphepheli eziningi selokho kwaqhamuka umvukela oyisabekayo kakhulu elizweni leRwanda. Loba nje walobelwana isivumelwano sokukhumisana umlotha ngomnyaka ka-2015, kwabunjwa njalo uhulumende womanyano, konke lokhu kusobala ukuthi akusebenzi elizweni leSouth Sudan. Umnyaka usanda kuqalisa, umongameli Salva Kiir wathi sokumele ukuthi kube lokuthula elizweni lakhe kubekwe phansi izikhali, njalo uzakhipha abantu abavalelwa entilongweni abaphikisa uhulumende. Wonke lokhu akuzange kusebenze. Inhlanganiso yamazwe yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi lokhu kuqhubekela phambili ukulwisana kulelo lizwe, njalo izibotshwa kazingakhululwa. Lokhu kwenzakala kakhulu edolobheni leBagak esabelweni se-Upper Nile State. NgoNtulikazi, inhlanganiso ebona ngezentuthuko e-Intergovernmental Authority on Development kumbe i-IGAD yathi ifuna ukuthi abalwisanayo laba bahlale phansi bakhulume ngodaba lolu kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015. Amazwe agoqela ele Norway, iBritain leMelika asola kakhulu ngoNtulikazi impi yomvukela yakweleSouth Sudan esithi ikhahlameza abantu abaningi okumangalisayo, njalo ibisela muva ingqubela phambili kulelo lizwe.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Intombazana yeZimbabwe ecula ise South Africa uDudu Malinga esigqibela ke behlelo lethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lethu lwalamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe obemele aye emthethwandaba weSouth Africa ngemva kwekwetheswa icala lokuchaya osakhulayo intombazana eyatholakala ehoteleni labantu bakhe kasayanga emthethwandaba lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilijiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.